Isikhulumeli sezimpaks uMnumzana Tinashe Farao utshele iStudio 7 ukuthi isimo sibi kakhulu endaweni okugcinelwa khona inyamazana zasendle ikakhulu eWange National Park ngoba kuselamadlelo namanzi.
We have lost about 39 elephants through natural causes. And the majority of these mortalities have been documented around Wange National Park.
Zibhelwe izindlovu ezingu-39 ikakhulu eWange National Park ezingu-12 zibhele duzane le-main camp. Uphenyo lwethu lusivezela ukuba lezi zibulewe yindlala nempondo sizifice zikhona wokuthi asho poaching. Impawu zikhomba njalo ukuba zikhona ezinye zafayo zangabonakali njalo lokhu kusazoqhubeka mpaka izulu lize line.
Lanxa kungazakali ukuthi sekufe indlovu ezinhlaki yeZimbabwe yonke jikelele ngendlala kusukela ekuqaleni komnyaka. Indlala yanyakenye ibulale ezilithumi elilamathumi ayisithupha 160 eWange National Park. Inhlanganiso ezizimeleyo eziphatheke kumsebenzi wokulondoloza ezemvelo ezifana le-Green Shango Environmental Trust zithi ngendlala ekhona lonyaka azilakuthandabuza ukuthi inani lokufa kwendlovu liphezulu khatshana kulalelo elikhulunywa yiZimparks. Isiphathamandla sale nhlanganiso uMnumzana Daniel Sithole ukuthi benze uphenyo oluveze amanani aphezulu.
Kule ndlovu ezingafika amathumi amane lanhlanu ezifileyo kunyanga edlule kuphela zibulawa yikuswelakala kwawo amanzi e-National Park. So khonokho kuyakhombisa ukuba isomiso lesi yiso sesibangela kakhulu ukuthi kugcine siba lokuhlukuluzela phakathi kwenyamazana labantu ngoba zona inyamazana zizama ukuziphilisa.
Ngaphandle kwendlovu indlala isibulele izifuyo eziningi lezinye inyamazana zasendle. Indlovu ikakhulu seziphuma kuma-game parks zisiyadinga amanzi ebantwini lapho ezigcina zibalimaza kumbe ukubabulala. Izakhamizi zedeke leWange njengakwezinye izigaba ezincelelane lendawo zenyamazana zasendle zikhala ngalezi nyamazana. Ngolwesibili lokhu eWange yabeziMparks badubule indlovu ebihlupha izakhamizi. Umkhokheli wenhlanganiso emela abahlali beWange eGreater Wange Residence Trust uMnumzana Fidelis Chima uthi ukungabiyelwa kweWange National Park, ukuswelakala kwemigodi yamanzi yenyamazana kanye lamankampani yamaChina emba amalahle eduzane lalindawo yikho okubangela ukuthi inyamazana zingene ebantwini.
Aso justification yokuthi beqalise ukudubula indlovu because we all know ukuthi akulamanzi eWange National Park, siyawazi ukuthi akulasikafu eWange National Park, siyawazi ukuthi ama-mines they are also contributing to indlovu ukuthi zi-encroache kuma-human settlements.
Uhulumende wazise ngenyanga edluleyo ukuthi uzabulala indlovu ezingamakhulu amabili 200 ukuze aphe abantu abahlaselwe yindlala inyama basizakale, esithi le yindlela njalo yokwehlisa inani lendlovu yelizweni lona athi selifike kunkulungwane ezingamakhulu ayisitshiyagalolunye 80,000. Kodwa inhlanganiso ye-Center for Natural Resources Governance iyakusola lokho njalo isilobele idalele ephalamende isithi kumele likuvimbe. NginguNokuthaba Dlamini wendaba ze-Studio 7 ngiseWange.